iqembu lika enkosikazi Mjuru lesileke ukuzisisa indlela ezombusazwe enziwa ngayo nxa kuyikuthi lizama ukuthatha amandla kumbe kuchilona amandla embusweni ofana lo waseZimbabwe singawuthi ngesilungu i-dictatorship. Ukuthi ananzele ukuthi hayi bekuliphutha kakhulu ukuthi bazame ukuthatha amandla ku-detector bengazange bengawaphiwanga ngumuntu osemandleni, ngoba lokho kwenza ukuthi umuntu lwana ethuke kakhulu esaba ukuthi kathi abantu laba bazakwenza njani mhlangiphumile bazenzana abantu abami labangane bami into ezinjalo. Amandla ku-detectorship kumbe esingathi akula democracy enkulu kangako ayachiyelwana kuthenjiswane kahle ukuthi hayi njengoba mina ngikupha amandla uzakwenza so wenze so wenze so. Ngibone ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi lanxa kuyikuthi unkosikazi Mjuru bengathola amandla ukusiya phambili ukuhlakanipha yikho khona ube ngeke enelise ukuphumelela khokhela ilizwe limikanye kumbe kube lokubambana kwabanga lokulwisana okukhulu kakhulu. Ngibona ngani mina okwesibili kutshengisa njalo ukuthi uMgabe unenhlanhla enkulu kakhulu, ngoba lokhu sokwenza ukuthi iproblem yakhe inkinga yakhe yokuthi ngubani obezathatha umbuso isisuke yenziwa yaba lula kakhulu ngunkosikazi Mjuru, ngoba sekwenze kwaba lula ukuthi uMgabe athathe icele manje athi hayi mina ngikuleli icele phela. Okuyinto ekade zamhlupha kakhulu ngabe uMjuru alelokhu senza ipolitiki ngokuhlakanipha njalo ngokuzwisisa ukuthi amandla achiyelwana njani ku-dictatorship.
Unkomo yena uMjuru sibona ukubana kahambanga kulo mhlangano kanye labanye bakhe abagoqela omtasa lo Goje kulokuhlakanipha yini kunyathelo lele
kade kalele ukuthi ngayi angiswa hlezi engxenye bazama ukumtshaya ngokumxotsha, ngoba sibone bonke abantu nje abakufunction yakhe kade bezama ukuhamba kuma at provincial level kade bexotsha abanye sibili kusetshenziswa amandla ukuthi bexotshe kuma-meetings. So laye kade bona zani ungaba ngcono ukuthi angahambi ngoba kade ezayangiswa kuma-meetings angikhona, kodwa ngibona zani laye ukuphuzele kakhulu in terms of i-strategy. Kwakumele within 2 weeks ebona ukuthi laba sebemhlasela ahle azame icebo ebona sokufaka ama-vote of confidence amabili amathathu, kodwa indaba yankhona wayiphuzela kakhulu waze baqeda bonke abamsekela kuma-province wonke. So mbona zani usephuze kakhulu angakwenza nje ukuthi layabona umbe ngaphuma kuzani u-P F axhumane le opposition kumba amelele another 5 years ukuthi azavuselela i-career yakhe ukuthi nzani u-P F alawezi kalini sibili sengozini enkulu kakhulu.
Isibanda, uMgabe sephiwe amandla libandla lakhe okukhetha abasekeli bakhe kanye lomgcinisihlalo webandla, ubona ekhetha bani kusasa?
Ngibona ngani mina kunobudlelwano obukhulu phakathi kwakhe lo Simon, kodwa kunzima kakhulu ukuthi sazi ukuthi ungangena ngubani njengoba phela abaningi kade sibakhangele ungasazi ukuthi lokhu bekhona yini kumbe labo bazaxotshwa. Njalo kulokukhulu kule zinye inkulumo esizizwayo ukuthi uSimon mhlawumbe nguye sezenza u-vice president, kusuka kube nzima kakhulu khonokho ukuthi sazi ukuthi kathi uzakhetha abantu, kodwa mbone ngani usebuzimeni obukhulu ukuthi athole abantu abatsha abazakwazi ukwenza izinto ngendlela kade senziwa ngayo ngabantu abadala laba sebexotshiwe. Kodwa futhi ngibona mina kusuka kube kuhle kakhulu kuye uMgabe ukuthi usethole ixesha lokuthi athole phela abafanyana abasakhulayo lamantombazana asakhulayo abanike izikhundla lezi kwenzela ukuthi mhlazane sedlula ngathi izanu ilokhu ingegugileyo ayichi ngani sinxanyazanyana. So kahle kahle ngibone ngani mina uMgabe ube le nhlanhla yamaSwazi ngendlela umnumza uNkosikazi Mjuru asenze ngayo ezepolitiki.
Ubhula Sangoma Nkomo, ubona dobha obani bafake ezikhundleni lezi?
Ngiyambona zonke ngadobha uMphoko, report uMphoko uthekelezela from ambassador Mphoko. Bona zani sibili ule chance ukuthi angena from inside ye-former Zapu. Even vice president or national chairman. Mbona engadobha as well either uMajongwe, Edna Majongwe or Opa Mushinguri kumbe uMnangagwa kumbe kube le surprise even eka second mile. Kumbe njalo adobhe umama from the former Zapu amqakanise ebesefaka ubaba on the former ZANU side.